Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambukela kustudio 7 ngenjabulo namhlanje ngolwesine mhlaka 22 Nhlangula 2023 ngoKip Dube. Lendabeni zethu namhlanje.
Kethe ukuthi sibhadale le wonke umuntu kusukela kwa-account yepartner. So kule nhlupho thizene sibe lazo izolo kodwa eziqalise izeki ingakavali.
Inani labantu abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe libika lilakho ukuqansa namhla ngemva kokuba i-commission yabona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission yengeze isikhathi sokuthi labo ababhekane lobuzima izolo balungisise namhlanje.
Kuyinto enhle kubana lathi sesilomtshina lanxa nje kusuya kube nzima ukuthi nxa umuntu esuka khatshana sesikhangele endaweni esifana nabobhinga ethindele ukuthi mayebuya esebuye eHarare.
ELeZimbabwe namhla livuselele uhlelo lwalo lwezempilakahle olokuhlinza inhliziyo i-open heart surgery. Kule qula lakwele Benelus elikhokelwa ngumsekeli wenhloko kahulumende walelo lizwe uMnumzana Leonard Zayats elithekelela kwele Zimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani labantu abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe libikwa lilakho ukuqansa namhla ngemva kokuba ikhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission isiyengeze isikhathi sokuthi laba ababhekane lobuzima bokubhadala imali yonke ebifunakala izolo benelise ukwenza njalo namhla. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngesikhathi abantu abaningi abakade befuna ukubhalisa ukuncintisa kukhetho behlulekile ukubhadala ngenxa yemitshina ebeyingasebenzi emadale awe-nomination court. Isaziso esethulwe yisiphathamandla seZEC uMnumzana Itloyile Sligwana uthe abantu laba bagcine bephiwa elinye ithuba lokuqediselwa isikhathi namhlanje ukuze balungisise obewudingakala abangenelisanga ukwenza izolo kusiyafika ihola lesine emini yantambama namhlanje. IZEC ithi iyenze lokho ukuze laba abafuna ukuncintisa kukhetho bangene kukhetho kungelani lokuba basuka kuwaphi amabandla. Umkhokheli webandla le-Labour Economists and African Democrats Lead uNkosikazi Linda Masarira ngomunye wabancedakale ngokuqheliswa kwesikhathi sokuthi abantu babhadalele ukubhalisa.
I think ZEC did not do due diligence. They should have had at least issued their last warning so that we would have addressed the bank.
IZEC kayenzanga umsebenzi wayo ngemfanelo kodwa sengigijimela eZEC ukuba ngiyebhadala imali ngilungise amaphepha ami.
Isikhulumeli sebandla liphikisayo le-MDCT uMnumzana Witness Dube yena uthi bona babelohlupho lokuthola imali emabhanga.
Kethe ukuthi sibhadale le wonke umuntu kusukela kwa-account yepartner. So kule nhlupho thizene sibe lazo izolo kodwa eziqalise iZEC ingakavali okutsho ukuthi udaba lwethu lokubhadala asiyonto esikhulume ngayo sokuvaliwe, yinto esiqale ngayo, yinto njalo iZEC eyaziyo ukuthi uhlupho lwakhona bekuyini. So ekwenzeni into zomthetho lapha iZEC layo kumele kunazelele ukuthi umthetho kumele umake isense, in other words ngezinye indlela uhambelane lesimo esikhona.
Ibandla leZANU-PF lithi selinqobe endaweni ezilithumi lantathu 53 ukumbiko eliyithole kubameli bayo endaweni zonke zelizwe ngoba amabandla aphikisayo engazange afake abantu abancintisayo kulezo ndawo. Lokhu kubike umqoqo omsebenzi kubandla leli uMnumzana Mike Bima.
We now have 53 uncontested positions in our councils. So already in the bag we are
sinabantu abafika 53 asebengena kukhetho benganyikisana kumakhandi ethu. Siyathaba njalo sithi amhlophe kulabo abangu 53 asebenqobile bengenzanga umsebenzi omkhulu.
Imizamo yokukhuluma labe CCC ehlule ngoba iziphatha amandla zebandlaleli abafana lonkosikazi Ellen Shiriedenga, umnumzana Gift Siziba, unkosazana Fatsa Imayere lomnumzana Nelson Chamisa bebengaphenduli. Umakhale ekhukhwini ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Bengezela Gumbo uthi amabandla aphikisayo alomsebenzi ozwayo ukuthi banqobe ukukhetho.
Kuma results azaphuma inxa yokuthi TPC yabi ngekho. Angeke yabi ngekho TPC laba so songayinika ukuthi yenze noma yini. Kodwa into okumele inandele ukuthi as long i presidential candidate ekhona kuma ward wonke nawo i contest. Kusho ukuthi ama agents e TPC abe khona ekhangela okwenzakalayo kuma police stations wonke lawo. But ukukhuluma into indaba embi ne TPC ukuthi ayikho ukuthi ayila presence iZimbabwe yonke.
Okwakhathesi abantu asebenelise ukubhalisa ukuze banciphise ukukhetho lokudinga umongameli welizwe ngabathi umongameli Emmerson Mnangagwa we-ZANU-PF, umnumzana Nelson Chamisa owe-CCC, umnumzana Douglas Monzora owe-MDCT, umnumzana Love Momaduku owe-NCA, umnumzana Trust Chikora owe-Zimbabwe Coalition for Peace and Development, umnumzana Xavier Kasukwe Rose Meleyo lomnumzana Joseph Busha owe-Frizim Congress. Ngimele 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lonye, idala le-Nomination Court kobulawayo liqhube umsebenzi walo ngokuthula kusukela izolo kuze kube namuhla. Ube kubhalisela khona labo abafisa ukuncintisa kukhetho lokudinga amakansela lamalunga edala lephalamende, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abesifazana abamela amabandla ezombusazwe ahlukeneyo aveze imibono ehlukeneyo ngokwenelisa ukuphanyeka amaphepha abo ukuthi bancintise kukhetho lalonyaka oluqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Kodwa abanye bayehlulekile ukubhalisa ngezizathu ezithile olukhulu udubo lungolokuswela imali, ikakhulu abakade befisa ukuncintisa ukuthola izikhundla edale lephalamende. Kodwa abekhansili bonke ezweni benelisile ukubhalisa kungela izikhubo. Unkosikazi Nokuthula Sibanda webandla leZANU-PF ozangena phansi kohlelo loluhlu lwe-Women and Youth Quota uthi kazange ahlangane lobunzima.
Sikhangelele ukulungisa amasuwa, imigwaqo, lokunye nje konke okungahambi kuhle njengoba nalibona ukuthi iBulawayo vele
Unkosikazi esinathi Bulayani obhalise ukuba ancintise engela bandla alimelayo kuwadi 24 kobulawayo uchaza isizathu sokungena kukhetho ezimele.
Hayi, nomination kimi ihambe kuhle. Yemini isizathu sokukhetha obuyindependent ngibonile ukuthi hayi ngangcono ngibe independent ngenxa yokuthi kuvamile ukulwa okuningi ukuthi sokukusemaphathi. Akula nto enhle ongayenza usemaphathi. Because umzwane ongazondana lo muntu kuphela ophezulu uyarikholwa.
Unkosazana Sukoluhle Mhlanga ubhalise ukuba angene emele abakhubazekileyo kubandla ele-Citizens Coalition for Change kukhansili yakobulawayo.
Akula hluphe enhlangane lalo nomination. Sokhe sibi sihambisa ama-requirements. We hope for the best ukuze lathi sitholakale njengabantu abakhubazekileyo.
Unkosazana Adelaide Mhlanga webandla le-Free Zimbabwe Congress Party uthi wenelise ukuphanyeka amaphepha akhe edinga ukuncintisa esikhundleni sokuba lilunga ledale lephalamende efuna ukumela inkulumane ngobulawayo.
It went very well. Basemukele kahle, baphephe kahle, yomuntu ehambe kahle. Ama-fees wethu, it was $1,000, and of which we believe vote is very fair.
Unkosikazi Patricia Chabalala olwela amalungelo oluntu uchasisa inhlupheko ezibhekane lababandla aphikisayo ezivimbe amalunga awo amanengi ukuphumelela ukubhalisela ukuthi ancintise kukhetho lwalonyaka.
Ubukhokheli bufuna umuntu osevuthiwe, hayi khona abafana, hayi khona lina lisaf- kufunda lina lina masoja yina mabutho angena empini laphana lisekela inkokheli yanenjani uchief advisor njalo enye into kobulawayo esiphambanisekile ngabantu abavela emashonaland ka angifuni ukufihla ngoba nyakufisa ukuthi kwazakade ukuthi basilibazile kobulawayo yibasefuna ukuzokuba mnene
lisiyatshona ilanga izeki ibingakaphumi loluhlu olupheleleyo lwamagama abantu abenelise ukuphumelela ukubhalisela ukuncintisa kukhetho lwalonyaka kusiya ngebandla okugoqela lenani elipheleleyo labesifazana abanelisileyo ukungena kodwa umgcini sihlalo wezeki umnumzana Rodney Kiwa utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi ikhomishini yakhe ibingakaqedi ukuhlela uluhlu oluqondileyo lwamabizo abenelise ukuphumelela ukubhalisela ukuthi bancintise njalo ayisibo abahlelayo isilinganiso semali okumele ihlawulwe ngabafuna ukuncintisa kukhetho kodwa kuphuma kumthetho ovela edale lephalamende amabandla aphikisayo wonke elizweni kawayenelisanga ukubhalisa amalunga awo wonke ukuthi ancintise kukhetho lwalonyaka ngaphandle kwebandla elibusayo elezanu PF elifake wonke amabizo ekhansilini lasedale lephalamende ngimele umsakazo weStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Elizimabo namhla livuselele uhlelo lwalo lwezempila kahle olokuhlinza inhliziyo iOpen Heart Surgery esibhedlela seParamenyatwa Group of Hospitals eHarare. Uhlelo lolu lwagcina ukwenziwa ngomnyaka ka-2018 eZimbabwe. Lokhu kutsho ukuba isibhedlela seParamenyatwa yiso sodwa esizobe siluqhuba elizweni jikelele. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UBlessing Bonda oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lesitshiyagalolunye 29 ube yisigulane sokuqala esihlinzwe lamhla ebuseni. Ekhuluma ekulungiselelweni ukuhlinzwa kwalesi sigulane, umphathintambo wezempilakahle ongumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga wamukele ngenjabulo ukuvuselelwa kwalolu hlelo olwe-Open Heart Surgery.
In this regard, more resources will be deployed to ensure the Open Heart Surgery program is decentralized.
Ngalokhu ke usizo oluningi luzoqondiswa kulolu hlangothi ukuqinisa ukuthi uhlelo lokuhlinzwa kwenhliziyo luqhutshwe ilizwe lonke kuqala ngesibhedlela sempilo Central Hospital kobulawayo ukuze kuphathiswe abasezansi yelizwe. Ugatsha lwethu selwasungula ubudlelwano bokusebenzisana lamanye amazwe anjengeKenya, South Africa ne-Egypt ukuze sithuthukise ubungcitshi bethu bokuqhuba imisebenzi yokuhlinza inhliziyo i-Open Heart Surgery.
UDokotela Simukayi Machawira, ingcwethi yezifo zenhliziyo lesifuba, utshele intatheli izindaba esibhedlela seParamenyatwa ukuba kuyinto emjabulisayo yena labanye bakhe abakuhlangothi lwezempilakahle elizweni ukusungula inhlelo eziqakathekileyo kangaka. Isiphathamandla esibona ngezempilakahle enhlanganisweni eyeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, uNkosazana Patience Sibanda, upha umbono wakhe ngalesi sehlakalo.
Kuyinto enhle kubana lathi sesilomtshina, lanxa nje kusuya kube nzima ukuthi nxa umuntu esuka khatshana sesikhangele endaweni esifana nabobhinga ethindele ukuthi ma ebuya esebuya eHarare kumbe ukuthi sikhangele umuntu oselupanile kubo mgijima kubokhutshwa kubo ndimi mbili ukuthi ma esesuka khonale esebuya eHarare kusuka kube nzima sesikhangele lezi mali. Kodwa njalo siphinde sithi uhulumende uthethe isikhathi eside ukuthi ezebone ukuthi into edingakalayo kakhulu. Siyabonga kakhulu kodwa sithi impumelelo ayifinyelele la kwezinye izibhedlela okuzayenzela ukuthi wonke umuntu efinyelele khona.
Umqondisi womanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lezakhamizi eyechithungwiza enManyame Rural Residents Association umnumzana Mavela Sikhumalo uthi kuyinto emjabulisayo ukuthi uhulumende sekubone ukuqakathekile ukuthi avuselele lolu hlelo elizweni.
Uhulumende kafuze amelele manxaso kulama campaigns ukuze ayenzele abantu izinto ezingcono ukuthi impila kahle yabo iye phambili.
Kodwa uKhumalo uthi kumele inhlelo ezinje zehlukaniswe lezombusazwe.
Njengezikolo, amanzi, ama hospitals ethu, lama clinics, ama roads ethu, lokunye konke vele okuyenza ukuthi impila kahle yabantu ihlale ikhona, kufuze kuhlale kulungiswa, kuhlale kukhona konoko ama services ona lawo.
Umnumzana Charles Nyoni ophatheke kumisebenzi yokukhankasela umbuso kaZulu uthi lanxa lusamukeleka lolu hlelo kusase kunengi okumele kwenziwe ukuthuthukisa umsebenzi wezempila kahle elizweni.
Uhulumende wethu kaqakathekisi ukulatshwa kwabantu, kaqakathekisi impilo kaZulu, ngoba umelele ukuthi kuze kugcine kube ngama elections asebenzise indaba yokugula nokufa kwabantu ukuthi akampeni ngayo. Into ebuhlungu nxa sikhangela uhulumende ezano PF okhethelwa ngumnankagwa vele ukuthi galani nathi nokusila kwethu kumbe elakusasa lethu kumbe impilo yethu. Yena uqakathekisa okwakhe okokuthi babulokhe bebusa nje betshontsha imali yelizwe.
Ababona ngezempila kahle yenhliziyo babika ukuba izingane ezingaba zinkulungwane ezine 4,000 ezizalwa minyaka yonke eZimbabwe ziphuma zile zifo ezichiyeneyo zenhliziyo okokuthi zidinga uhlobo oluthile lokuhlinzwa. Ngaphambilini kokuvuselelwa kwalolu hlelo, abantu abaningi abadala labantwana bebebanjwa ngamandla ukuyadinga usizo lokuhlinzwa inhliziyo kwamanye amazwe angomakhelwane laphetsheya kolwandle agoqela eleSouth Africa, India, Bhilithani, China lamanye kulabo abatholayo abaphuma emulini eziswelayo abengenelisi ukuthola imali yakwamanye amazwe yibo ababhekane lodubo olukhulu ngoba iningi labo ligcina lilahlekelwa ngumphefumulo ngenxa yokungafinyeleli usizo lokuhlinzwa inhliziyo. Ingcwethi zithi umsebenzi wokuvula inhliziyo ulakho ukuthatha amahola amathathu loba amane uma zingekho izinkinga okungenza kuthathe amahola angaphezu kwalitshumi lasithupha 16 uma isigulane silezinye izimo ezingaphazamisa ukuhlinzwa kwaso. Abepharerenyathu abathi bazoqala ukuvula izinhliziyo zabantu abadala kuqala besithi ngoba bona abahluphi kakhulu uma kuqathaniswa lezingane, kodwa bathe bazoqala ukuhlinza izingane maduze nje. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abonga izigulane ngokubahambela emizini yabo emaphandleni esabelweni seBantwana North amaVillage Child Workers bakhala ngokuswela imithi yokwelapha imikhuhlane evame ukuhlasela abantu egoqela ingozi zokulimala. Ngesikhathi uZulu ebhekane nohlupho zokuswela indlela zokufika ezibhedlela ngenxa yomango omude, kubika uNokuthaba Dlamini.
Ama-village health workers la asebenza kungelambadalo athi ukukhwabitheka komsebenzi lo sekusiya kusehla ngohlupho lokuthi bayehluleka ukuwonga ngemfanelo izigulane abazimeleyo kulandela ukwemukwa kwabo ngomnyaka ka-2005 nguhulumende imithi lamaphilisi okwehlisa inhlungu kuzakhamizi ngesikhathi izigaba eziningi zingelamakilinika eduzane. Unkosikazi Lethiwe Phuthi okulumsebenzi osebenzela eBinga emele izakhamizi ezedlula amakhulu amathathu lengxenye 350 emangweni weManzasiya uthi loba behlonyiswa ukusiza ngokwelapha uba lokudana lapho esethe wehluleka ukusiza ikakhulu abalimeleyo labazithweleyo.
Into esiyitholayo ngamakondomu lekwatemeka imisizeleka yikho njalo lathi kasilala elokuzenika sinala mali kasilala yunifomu so wena yabo usithi kahle ngimedisi sigaba kuphela. Uthwele sekuyile uyagula ungeke umnike i-treatment yamalaria kumbeni uyablida. So into ekhonapho even orosiyakungelapho ngingaubatela ukuthi hayi bophani isikoti kalale kanzise kunjalo engabe ufile njengoba nayo ikubona kunzima kangaka.
Uphuthi waqala lomsebenzi ngomnyaka ka-2001 ngemva kokufelwa lusana lwakhe mnyaka munye ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane woqhuqho wemalaria ehluleke ukuthola usizo lokumhambisa esibhedlela masinye ukuze ayelatshwa. Unkosikazi Rachel Mholi odabuka enkayi yena ukhala ngokusweleka kwamakilinika ikakhulu emangweni weMenda lapho asebenzela khona.
Siqalisa ukuvela ku-training
sibuya sizosebenzele ema community yethu ema village yethu sayisiphiwa sayisiwoda isupply imaphilisi oparacetamol imithi yezilonda amabandage imithi yamehlo lokunye nje okuchiyeneyo ofanele kuncede ezigabeni abantu bayithi ifuso kulohlupho lwemikhuhlane okwakathi sisidaniswa ukuthi abantu bazijwayele ukuthi besibanika amaphilisi manje kathi sasisawutholi kuthiwa ihulumende ithi akula mithi esiphuma ngaphandle imithi yashota ezibhedlela.
Unkosikazi Margaret Bernard oncedisa esusumba ebhinga uthi ngaphandle kokusilela kwemithi bakhala njalo ngokuthi umango lo ule ambulance eyodwa okuyikho okwenza ukulwiswa kwemikhuhlane efana lemalaria edla ubhedu kule indawo kubenzima ukuthi inqotshwe. Uthi ekuqaleni kweviki le kufe umntwana oleminyaka elithumi lanye kusigaba lesi lapho abazali bakhe babengakatholi imali yokumgijimisela esibhedlela sebhinga district hospital.
Sinalihlupho kakhulu ngoba akula ambulance. I-ambulance isedistrict edinga esisikhathini esiningi i-ambulance yabe and then nakule ma-emergency wena ngodinga imota imota ingatholakala yafaka amafutha ubhadala imota leyana $60 or $80 ukuthi uhambise edinga.
Unkosikazi Juliana Ncube omele ijengwe esigabeni seWange layo ukhala ngenhlupho ababhekane lazo.
Thina as village health workers asila paracetamol because singahamba ekliniki siyoda bayasithethi labo abalayo ilutshwane so umuntu nxa ebuya ngapha kithi we just refer to the clinic uthi ayezuza iparacetamol.
Iningi lama-village health workers la athi aluba uhulumende uyehlisa inhlawulo zendleko yokuthola usizo lokwelatshwa ezibhedlela zemaphandleni ngoba iningi livinjwa ukuyadinga usizo lokwelatshwa bekhanywa imbadalo. Isikhulumeli sezempilakahle kuhlangothi lwe-health and child care umnumzana Donald Mojiri uthi inhlupho lezi uzaziphendula seqale wahlolisisa okwenzeke kuzwe lonke ngohlupho lolu. Kwathi umnumzana Admire Kuretu yena ongumqo ndisi wesabelweni lesi wangaphenduli imibuzo ayithunyelwe ngumsakazo lo. Inhlupho lezi ziza ngesikhathi ilizwe libhekane lobunzima bokusweleka kwemali, imithi ezibhedlela kanye lemitshina yokuhlola imikhuhlane. AbeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ngomnyaka ophelileyo kuphenyo lwabo babike ukuba isabelo seMathebeleland North silabandengi abagula imikhuhlane engelaphekiyo. Isilinganiso sabedlula amachumi amathathu ekhulwini 36.3% silegcikwane le-HIV and AIDS kodwa lokhu kwenzeka ngesikhathi iningi labongi selisuke la kwamanye amazwe lisiyadinga amadlelo angcono okuyikho okungeza imithwalo kuma-village health care workers. Ngimele iStudio 7 ngise-Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi kalibazi abantu abafake amaphepha abo endaweni lapho okulabamele ibandla leli kukhetho lwamakhansili lolwamalunga edala lephalamende. Lithi lokhu kukhanya engani kwenziwe inhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe edlalana namapholisa e-NCITA o-Central Intelligence Organization. IFAS iyakuphika konke lokhu. Kusenjalo ibandla leli lehluleka ukufaka amaphepha kwezinye indawo njalo kuma-provincial councils. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxe lonkosazana Ellen Shiriedenga ubona ngezokhetho kubandla le-CCC lomnumzana Joseph Juma okudalele i-Central Committee kubandla le-ZANU-PF. Unkosazana Shiriedenga usungula lingxoxo.
Yebo nje asenelisanga ukufilda 100% kodwa senelesile ukufa nama-candidates endaweni eziningi ezelizwe save for a few cases. I-nomination code ihambe kuhle loba nje bekulokunye ade kungani kuyahlupha one. Indaba yokuthi i-ZEC ifake umthetho yawagazetha umthetho lo ngu-8 ebusuku before ilanga just a few hours before in nomination court. For example, ukuthi kuzaba ma provincial councils emathawu nakobulawayo ngeHarare, of which besingakulungiselanga khona lokho, kodwa nje ngeHarare sikwazi nelisile ukufaka ama-list ethu. Njalo singakhangela ukuthi indaba yama double candidates okhuluma ngayo khathesi ngikhuluma lawo sivela ezek ku-nomination court. Lapha ade siyekhangela ama-nomination papers. Nxa ukhangela lapha indawo okulama-double candidates, you can tell ukuthi ama-double candidates nabantu abefeki, nabantu abamanga. One, abantu okuthiwa ngama-signatories wona laba ngabantu yethu bethu, yebo ngamabizo abo, but ama-signature kafani ndaweni abephathi. Owesibili, nxa ukhangela ilogo esetshenzisiweyo, ilogo yethu ukuliphepha okuthiwa yi-gloss, but leli iphepha elisetshenziswe yilaba bantu liphepha elifotokopiweyo. Okwesithathu, abantu laba kasibazi.
Golide, nanko-ke akusitsheleke ukuthi uzwa njani ukhulunywa ngumama.
Ukuhleleka kuqakathekile empilweni, kwenza into zonke zibe lula. Thina njengeZANU-PF besihlelekile kakhulu sibili, ngoba into zethu zonke zihambe kuhle. Ama-candidates ethu wonke asubmitile, including candidate number one, president uzowabonakala efika e-nomination court eHarare himself sibili ngokwakhe manqama wazihambela wafika wahlala emabhentini kwabana naye ubana athi submit himself under the constitution and the requirements awezek. So thina ukuhleleka kwethu kwenze umsebenzi wethu wabalula kakhulu, asibanga ngisho le problem. Bengihleka nje ngikhaya lapha kobulawayo ngibona amanye ama-candidates amabandla atshiyeneyo including i-CCC as late as ngabo after 3 kusukela ku-4 bengikhona begijima behambisa amaphepha abo besenza into ezinjalo, and mina ngakubona ukuthi awunye lokhu kubangelwe yikhona kwani kona hanti abona abazange babatshelwe ukubana ongenayo nguwuphi until nge-last minute yona le angazi bebefihlelelani. Now sokusenza kube chaotic. For example kobulawayo lapha abafakanga ngisho one ama-candidates ku-provincial council. Thina lapha njengeZANU-PF kushouthi sesithethe wonke ama-positions engu-10 lana uncontested, and lokhu futhi ayisikuthi veta yinto ekhulunywe last minute. Thina last week size sayenza ama-elections ukuthi sikhethe abantu abazosimelela ku-provincial council. So yinto eyayikhitshwe kuthi asiyo nto esiba isijumejule, but because of not heavy structures maybe abe-CCC akufikanga kuhle kibo ukuthi kufika, but ithi kwafika kwaze kwabuya imemo ivelela e-head office eHarare ibhalwe ngu-political commissar wethu ubaba uBima enotifya amaprovinsi wokuthi bakithi cela liyenze ama-elections ndinomnika abantu abangu-10 and make sure that 5 ngomama, 5 ngobaba, province.
Ngingena khonapho-ke Nkosazana Shiredenga.
Ngiyabonga kakhulu ngamazwi la akhulunywe ngubaba uGolide. Clearly aseconfirme into eyodwa esitshonele sikhuluma ngayo mihla ngemihla, ukuthi iZANU-PF iphiwa information thina amanye amabandla esingayiphiwa. One, indaba eye-provincial council, nxa esithi imemo yafika bakhetha abantu babo last week, but sikhangela igazethi ekhitshiweyo ifaka umthetho we-provincial council. Igazethi le igazethe ngo-20 June. Siyavuka sisiya ku-nomination court, igazethwa ngo-8 ebusuku. So nxa esithi bayenza kudala kutsho ukuthi information leyi besebeyitholile kudala. And secondly, mina njengomuntu oku-elections ngiyahlala ku-national multi-partilizing committee le-ZEC. Last week sihlale le-ZEC ngolwesibili ku-national, ngayibuza personal indaba yona le e-council. Nxa ekhuluma ngokuhlelela, ukuhlelela kwakhona kuhlelela njani information ifihlelwa ebantwini? We are a democratic country. Information should be shared. The constitution iyakukhuluma the right to information. Sikhangele udaba olama double candidates ngibiyelekile. Bulawayo sichekile all the double candidates akhona ngawefeki. Harare ngawefeki njalo ngabamanga. So thina njengebandla sitshela abantu beZimbabwe ukuthi indaba leyi sesifaka emthethweni. Abantu bemthetho bazayilungisisa, laba abangamasignature bazakhuluma. bekhuluma bebonisana labemthetho ukuthi hayi thina ama signatures ethi laba abantu laba kayisibo bethu endlalo ungakhangela abantu laba abade bengekho ku approved list yethu asibazi
yamangale khona indaba yamadadi amadadi kanjani sesithi gabawazi kula ma videos asekeka egadi dadwethu I can even send you one video empopo mamzilikazi constituents abantu empopo mamzilikazi constituents bakhala ngokuthi bona bafuna uchawuta ngupardon I think pardon tafumaleyo samncane kodwa ilist ebuyileyo kufaka omunye umuntu
lapha liziwe umnumzana Joseph Tuma ukubandla lezanu PF lo nkosazana Ellen Shiredenga ukubandla lesi-CC singayehlukane khonapho kumbule i-live talk namhlanje sixoxa ngokhetho oluzayo siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalelisako umthembo sithemba uGift Dube lilale.